o eNdebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mkwenkwezi 2020 nguKatsedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli zindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi zisetshenziswa njengama-quarantine centers, kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi izikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalalile igciwane loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele-COVID-19 kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873, kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471, kwasinda inkulungwane ezingamashumi eyedlula amane 46,426.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM, tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intatheli zindaba ezizimeleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. Intatheli zindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando wokungalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha e-MDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uchikore lotakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kamanji ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu le-Africa Day izolo. Lamhlanje babuye edale likamanji empare befakwe izankosi enyaweni kodwa intathela izindaba ezizimeleyo ezigoqela eze Studio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phayda Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye neviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo wokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli izindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephuli imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lo hulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye iphele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli kokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalayo ngenxa yegciwane le-coronavirus, uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Thina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa, eyi sikubona sisesimeni esingamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi ningi. Angazi kungenzakala njani, siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa eyi isimo seseZimbabwe asimanga kuhle ngoba heyi asile equipment ekwande singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bembaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana sihlezi labo ezindlini balahlekela isikhathi eside isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning, imali zakhona ezidingakala eziningi ezifunakala ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bayahlangana labanye abantwana. Kodwa ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi ongaguliyo nguphi. Ngakho ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani ngoba lakho khona lo lwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokhe silufihlelo njalo kulabantu abalokhu bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks, thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi zimele seziyenziwe. Into ezifana lokutesta abantwana, singakhangela kathesi i-government ayila capacity yokutesta abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba kathesi ngenyanga ezingu-3 ezidlulileyo i-government ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So ukuze ukuthi i-test abantwana bonke laba lababalisi into leyo ayikho practical.
uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo kaThesi ezichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe, so into leyo yonke ayiko practical. So angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelela ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown, ngoba asifuni ukuyenza ama-experiments lempilo yabantwana, lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lama-chechi, lama-stadium, izo zimele zivulwe ekuqaliseni, ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana, ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende osokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende, ngoba ngakhangela ukuthi igcikwane leli le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvule abo form six primary kuvule exam class ka-grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukuyenza i-social distancing after 2 to 3 weeks sebezaqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile la ma-challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la beke avula, sebezakhona ukuthi bebekwazi bengadresa njani bethula ama-solutions. Yebo, njengabazali siyabe sikhathazekile, but siyathemba ukuthi lokhu okuplanwa nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplanwa futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba, kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane liziphiwa nguMike Wobe. Ugatsha lwezempilakahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa iy'nwele esesigula umkhuhlane we-coronavirus kuvinkili lwenwele le-salon elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa iy'nwele zabesifazana abangamashumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwensuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholejini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselatshwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe. Abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Wobe.
Ngokona nje wothi ngidedele kuChris Gande esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutja utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithelwe ngamanzi silobu nzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo. Ezitolo abantu kabakhoni ukuthenga, imali kayikho. Okwakuqala ezinye izitolo azisela izini lolutho ngokubana abaningi babeode South Africa eBotswana abanye baode futhi aseZimbabwe, but imali yokuoda nangokwayo kayisekho. Abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashopu nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo esinanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalokholiswayo kuba nzima ukuthi bayezigayweni, izigayo ziyadura ngama 20 randa kwezinda ngama 15 randa, kunzima kakhulu babagani.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sivanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathabeleland and South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angithi umene isikhulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprintela kwakhe imali abantu bezimbabwe vele bahle ngokuhle kuhlangana lemigulukudu. Nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangana lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto esitolo, imigulukudu ehle iwise imali. Isicela ukuya ezitaladeni ingawo ebhenki. So khona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society, singatsho njalo ukuthi abantu nje akulamthetho. Kungazani nje kumhlaba kumpuza idlemini kumhlambilazela utsile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa kutsho ukuthi abantu bakhaza abahola abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali nabafoni nothi imali yabo ayisekho livuka ingekho ayisekelo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyameshula kwinto kwangkhona. So impilisiso kube nzima bebathini makhaza nxa kusibani kukhanya nje kungani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyelwa kusetshenziselwa le-US dollar kodwa nale-US langkhona lelikhona ngalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithole lelo-US. So impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini makhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Namhlanje ngibona isikwa besisenza $36.40 sisuka ku-$30 ngabalanga ahlubeke. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esobisayo. Ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to $1. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kanje ukuthi thina silodubo ele-foreign currency khathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angele ukuthi singabi nemali eqhelileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Lolu uhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni athiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Embikweni kamphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni Uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDS Alliance. Onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Netsai Marola, leza kami zakobulawayo, omampofu, untombi zodwa lonokuthula. Umoyo uthe eZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza omampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekuncindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena ke uxoxa loMike Hobe weStudio 7 ngalolu daba.
Into edalisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukantombi zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani lokho?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukantombi zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo, betshayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende uyabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla, njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. Sinxa umuntu esetshaywa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu siyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo ngohulumende kanye labezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane lolu dubo. Ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo. Njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala la madoda into ezabahlupha empilweni yabo, ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga alisesekho kahle ngoba kuzabadisturba kanye lasemendweni yabo. Okuba yinto nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njaye ayigcini isenzakala into le efana nani. Laba amantombazana achaywayo nxa sibili umuntu achaywe izibuni zize zicine zisiba mnyama kangaka, so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kati vele uyabe ewoneni, ngoba akula muntu elilungelo lokuchaya omunye umuntu. Nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kukamanje ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe, nothi ukuthi omunye umuntu uchaye omunye umuntu sibili. Hayi, into ongamelanga vele ebisenzakala le kuleli lizwe lasi.
phosela amazwi akho okugcina utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani.
Sokufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye, singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo namapolice asikhanyile nje sizimele sizithulile. Asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisi bethu inkunzi zikhanyile.
UCharles Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni. Lapho ke limuzwe exoxa lo Mike Hovey we Studio 7. Kwezemidlalo. Inthethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lomdlali weqembu inguqu ele FC Platinum uRaman Butsanzira. Yenaye obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhla ka 25 Nkwenkwezi.
UButsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe umqeqeshi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu leNew West elali kusigaba sika Division 2. Kuseke wadlalela njalo leqembu leCapes United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elitshumi ngoba isebenza kanzima.
Angeke ubuye lula nje uvuke nje uthi odlala kwaIslanders, it's not easy. Teams like Islanders lama crowd inning siyana yomele uphushe sibe because abantu labana ababelanda uzobona ibhora. If you look at Capes again, it's a big club and I'm here at Platinum again, it's like the Champions League, totally different football from Lesi, Dale Zimbabwe. You meet our teams, Asaleko and Jacob, Pano Champions League, so it's not easy. Make sure you off drugs, off which you have career. You have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo, that is in Jerusalem Fund. Even in Gaga, I'm 32 years, I'm still learning.
UButsanzira uqhubekele phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqakathekile ukusebenza nzima ngoba ithalenta lodwa alenelanga, kodwa umuntu kumele abe nephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze gadalala.
Talent alone alingeki ukusendawo, kuya kumele upushe. You have to make sure that you push. You're inspired by uCristiano Ronaldo. Umnandi, that is cool. Asakhula sibona uChisa, Omaro, Richard Choruma, Ochandida, Okapini, yabo sibuye BF laphana sikhalele ukungena la lisingene mahala suke libhora esingakwazi ukuthi wanti that is service njani, service sikhona apha phakathi, so it's not an easy road.
Umdlalo wenguqu umile kulezi nsuku elizweni laseZimbabwe ngemva kokuba kuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 njalo uButsanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo.
Kumele sibone ukuthi siyathandaza kuzinto leyiphele sibili, sithandaze of which kumele sihlale ezindlini sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulowo mkhuhlane, sifake umlimo phambili, hayi ukuthi sikunqobe sibili. And so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo, hayi into ekhona sibini.
UButsanzira uthi ulesifiso esokuthi eqale ukwenza ezobuqeqetshi sasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlalaphansi abe ngumqeqetshi laye akhulise abadlali bakusasa. Imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Awukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo okuthiwa nguhulumende ile ngozi yokuba abadlali bengethelelana igciwane le-corona. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakaligqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intathele zindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyi. Abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.